Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kumfumfu 2022 ngokhipu Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned as a ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yinto lezamsebenzi ke esonta ngayo ukhetho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionalism ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota.
Abakumandla lezanu-PF Party ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zithi zithola amajumi amahlanu amadola, $50 ngenyanga. Ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uphalatsa uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Assist with the matter right now, and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a paper issue, and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the Works Council, the representatives, and the board. And we are doing something about it. We are concerned as a ministry of what is happening at ZBC.
UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Sibineza xuxa ngodaba lolu loMnumzana Ambos Sibindi, okunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elisize ukuthi sizwe izisebenzi ze-ZBC ukuthi zifunukana ziyebona umongameli welizwe President Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esikhulumisana ngayo labaqhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhala ukuthi imali abayisabeneli. Kodwa kuyadingisa ukuthi kusho uhulumende weZimbabwe ngama-parastatals aeZimbabwe asho nithi amalungelo ezisebenzi ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$60 US ngenyanga. Any room now, the letter, the day, or the email than $60, which we will receive. So we are saying, so we will receive bubble. Now, whatever I hear that this year, financial and there is an America's own, Thailand, average. But the China America's own account, it's in my own $20, so that's the whole American $80. But my name, Tara Pass, $80, that is content. After this point, later, the Arab, the Arab DF, Reserve Bank, it's not bringing a Mugambo Miap. So ukuthi izwe leZimbabwe selifike esigabeni sokubana umuntu oyisisebenzi ethele kanzima kusaphileke eZimbabwe. So ke sikho uhulumende labakhathi bonke sale banazela ukuthi ukuze ilizwe lithuthuke ebele kwekwakuqinana izisebenzi ziphatheke kuhle. So ke kuyafanele ukuthi uhulumende athaye umthetho wokuthi abantu abahola imali engaka amakhampani abezitshe ukuthi afake imali yesike phila kusifane nesithile loko singathina yi-minimum wage. Yikho sokungasebenza kuthole eZimbabwe.
Yes, singathi-ke nxa sukhangela pho abantu baphila njani xa behola imali ephansi kangaka.
Well, abantu ukuthi baphila njani yikho kunanzelela ukuthi kwesikhathi le-production emsebenzini iyehla ngoba abantu babesebeqalisa ukuthengisa ezinye izinto bangene kuvendini bathenge lezigolo ezezindala ezibuya ukuthi angamadele. Abantu sebezama ukuhlanza nje impilo lekhosi. Ngezinye indlela zama ukuthi abantu uzathola ukuthi sesesile ukuthi bafake sibile effort yabo100% emsebenzini. Lokho kuthole ukuthi i-quality yomsebenzi yehliya phansi, i-production yehliya phansi. Kodwa kuvala abantu baphile njalo, abantu ukuthi babe-stress because bezingazimele zezina. Siyo into enhle le. So kusenza futhi abantu abagangeleyo bathontele emsebenzini. Ubona i-corruption inkulu eZimbabwe because ayikhonokho. Abanye abantu abalungileyo bacinga bengene e-corruption bengazama ukuthi alungise impilo yalo. So uhulumende yalungise indaba yeholo ezimali alungise ezomnotho weshishe alungise ledola ukuthi ngalikhwelisiya zomunsuku yenza abantu bangasaqhedani bahola njani kuzenza ukuthi ilizwe libe sitebe ezindamaekazi nayisebenza asebenze kube lepoda zinenkulu.
UMnumzana Amlo Sibindi ukunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngwale nyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. UMnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethusela abantu lodlakela nendaba zokumiswa kwabantu kudla kodwa abantu ke baphuma befuneka zivotele okutshengisa ukuthi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MDC sathola-ke i-vote share less than 35%, kathesi i-vote share ikhwelile ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo. Kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana siyenze kakhulu ukubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayethuseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanjwa njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula yekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hhayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimata. Siyakuzwisisa lokhu ngenxa yokubana-ke izani sembusweni ibutha-ke isebenzisa-ke udlame kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzakuthimaiza ngenxa yokubana kuyabe sekulokhulumende omuntu.
Siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote, wenzakalani khonapho? Liyakuthanda konokhu kumbe lingathi ngakho?
Lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho. Yikho-ke sikhuluma ngendaba yama-reforms, ngakhangela idokhumenti esiyikhiphileyo efuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezijeneyo. Indaba yama-reforms khangela indaba yama-assisted voter ngenxa yokubana iyasetshenzisa ukubana umuntu nxa bengamthembi bemuthi wena kuhamba okhulu umuntu awukwanisi ukubhala. Njalo abantu nxa beibe ngelizwe lokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagqina befosa ukubana beyivotele izano, kuyinto esinilungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni sinete-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo lokutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evotele-ke i-PPG nxa bana njalo sekulohulumente omutsha akula muntu ozaziphimayiza ngendaba le yokuvotela inguquko.
UMnumzana uStalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala mntu abangaboniwo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota, kodwa ekuncediseni nomali i-process kuyabizwa amapholisa abe khona, kuyabizwa ama-polling agents ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonezo. Akula umuntu oncediswayo kuala abantu abakhangeleyo, yi-process ekhona elizweni la. So njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawinisa i-ZANU-PF, aba baningikangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwane abadala mothi. Ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile, kodwa singapha abasinqoba khona kuza zikhali ukuthi basiqhile. Siyavuma ukuthi basinqobile, uhlupho lungazi khonapho.
Ye, so siyezwa sibili bathi ha vele i-ZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badoniswa ngamakhala uzokuthiwa utsho ukuthi vela wena lisi. So khonokho-ke yikho ngani uyahlupha abantu?
Umbuzo wami lokho kubuyela khonapho, ngabantu abangaki? Kanti ngakwambe shiwa ukuthi i-ward yonke from i-constituency yonke singaba ngabantu abangakwazi ukubhala, akwenzakali njalo. Njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala akuthithi bonke abantu abanabavotela i-ZANU-PF. Umuntu uvota lapho athanda khona. So nxa abantu bevota bethanda i-ZANU-PF yikho lokho, yikho siwini.
Ye, singathi-ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu siyabona ukuthi ibandla lenu linqobile, ungathini ngokunqoba kwalo kulambo-ke emberengwa le nyanga? Siyakwazi zazingaphansi kwebandla lenu futhi.
Ye, ukunqoba ukuthi kathesi njengakuvele ku-election mode sizabe sokho sinqoba yebo ye napa na napaya ukhona ukunyukela ukungahamba kuhle ukuthi siphendwe ukulungisa ukwenzela ukuthi izigwenxa ezinjalo zingaphinde zenza ngani ukuthi sidonete nje amasithi ko-opposition unqoba sivele singabanqobi.
UNumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kule Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondawo weSupreme Court wavimba lokhu kawethulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yiSupreme Court. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insiza South uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Nanti udaba esiluthulelwe ngumathe.
Bafaka amasebhuku, so amasebhuku lawa amanye akhona ngamasela, amasela enkomo abanye ngalawa esidali babiza ngokuthi ngongcozi ama-neighborhood. So bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye babuthengwa ngezinkomo. Amasebhuku wakhona sasesikunazeka ukuthi i-structure sezani. So la manye amadoda ukugoqela mina sakuyala okuyinto lokuyana. Hhayi sahluphana sasafika endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha. Elisiza South khonapha kwad 9 ngumvisa yena infectasonduna asuka lapho sasafika ku-DA. U-DA leyo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka abafika 10 sibili ngoba kithi lapho olosebhuku yedwa kugcina sefaka amasebhuku amanye amabili. Elisasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela esathi senze kanjalo sathi senze kanjalo yena lo wakha evele emfuna wafika wakrash into leyana leli lo omunye wangkhona esasimthethile bamfaki nanto kumbe kulezimali azibhadalayo. So ke lo omunye ongathethwanga lowu wafaka uwentani so sasesibhala thina ukuthi kade abayalayo yena lo sibhuku ngobani sasesibhala amabizo-ke lamanye amadoda tinisasibo 7 or 8 khona lapha sabhala amabizo kuthiwa siyafuneka endleleni kuthiwa umeye esegqize thina sisayanga. So sahlala-ke laphana ngandiyime ngusuku ngoba sezenithola lama-anonymous calls lapha. So sebesithi mina yime ngigxwalisa abantu esigabeni plazi mina ngingumuntu olesithupha esingu-41 esemtwane esingase-21. So-ke yime sengigxwalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma kuthi akunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko owathethwayo wangikhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi asebengithetha bathi mina ngibe ngumsekeli wakhe ibe uchairman. So khonapho-ke kwaba yindaba lana esihluphayo ukuthi kanti umuntu kuyole kufake njani yena nguye umuntu ophambanisayo nokhansila okhona ukuthiwa umsipurism ukhansila laye ngani vele sasiklashani isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018. So umuntu nje ohlala emfakilihle laye mani engahlangana lapho ahlangana khona labantu bona labo ukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyidoti laphana esigabeni ophambanisa izinto. So-ke
induna yona ngwayo ilelungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni?
Hhayi inkosi enza mudinga wathi kokhona yikhomandi nxa sifuna lokho sihambe balamaloya bona uhulumende azawukubeka ubali ukuthi yena uzayikhampeniyeli zanu p f iwine ngoba kwakulo khansila wathi yena ukhansila lo uzamlokhuzela yena abantu abantu bahlukunyeza nezimali kuyakhithisa izimali akuningi nje izinto okwenziwayo khonaphana abantu abahlalanga kahle sithi lokho eqalile ujahoko na abantu baphele nzima.
Umnumzana Wilson Mate uhlala esigabeni seInsiza South. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sikasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amanomhlaba. Sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lomsakazi lo. Lomsakazi wakhona abasinika leli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya. Namhlanje sizabala ke encwadini yezaga 18 ivesi lika-20 izaga 13 sithole ke ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili. Ufundeka kanje, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo. Ilizwi leli liqonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana nxa sisaphila emhlabeni kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na. Umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani. Ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone ngamehlo ngokukhangela umuntu, ngoba ukuhlakanipha kusuka enhlizweni lengqondweni yomuntu, kubonakale ngezenzo, kuzwakale lamazwi awakhulumayo. Namazwi akhayo enza impilo yalowo yena okhulumayo lalaba abamlaleliyo zibe ngcono. Umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthongo behle, ngubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngesihlakaniphileyo. Wena ke uhamba lo muntu onjani? Bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula. Umuntu adele into enhle, umkhangele, umbuke, uzibuze, umangale ukuthi kambe vele ubesithi wenzani. Namazwi avamileyo lawo emlonyeni yabaningi nxa sokubonakala ukubana umuntu akwenzileyo ngakula kuhlakanipha. Kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela ukuhlakanipha babe yiziwula. Ukuhlakanipha yiwuhlonipha abazali, hlonipha abafoweni, hlonipha umakhelwane, hlonipha umphakathi. Yikho ukuhlakanipha lokho wenzela ubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza, ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo, uyaziqoqa, uyazibutha, uyazibamba, uyazigwema kokuningi. Uhamba labahlakaniphileyo uyawazi khona lokho, kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yibuwula leziwula awabalekile lawo mathuba, ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu. Yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza amagama achiyeneyo, hashi ngobude ngobufitshane ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu, kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlebe amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo uhamba labahlakaniphileyo. Lezi zathu uyabezibona zisobala ubana lokhu uhlakaniphile lokhu yibuwula. Nkulunkulu asisizeke ngamunye ngamunye sihlole labo esihamba nabo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na, ngobana ubula buyisinengiso hatshi unkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sicela ubana sisahamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Janamos 1 Wawa 0, Chicken Inn 2 Islanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwangukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu. Izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji. Usiphalo lutaba.
Dube bekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze isebenza la iqembu leya Islanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabe Zimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongi abadlali abaloduma ababalisa uMadinda, uAdam kanye loPeter Ndlovu. Njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kulozaba njengoPeter, kakazalo. Kukhona inxa yekhona ezazalo. Kuzoba njengoPeter. Akula mfana ozedlula uPeter lapho eBoreni. UPeter udlale iyalenza emncane le 15 years. Wambe wadlala emazweni. Ndi ngakutshela mina ke abathini. Sichamela boPeter abathini. Lapho sasidlala khona kwakula ama-grounds ayengu 8 ama-grounds. Ama-queue ayifika akhangela ukuthi Zimbabwe Islanders. Siyafica sezingena e-grounds siyadlala. Siyafica sibe gongolozeli ama-queue. Belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba yi-player of the tournament. Waba yi-top goal scorer. Saku 5-a-side. Wafa the same thing. Waba u-5-a-side sayifundela khona. Sasingayidlali vele. Basafuna sayenza two teams. Sajoin 5-a-side. U-final sadlala sayisodwa. Sokuyi-Islanders kodwa versus Islanders. Kwakulo A lo B. Nansi bathi 7-7. Cinga sesidlala i-final sokuyithi sodwa. But yebo uPeter uyawinayo. Waba yi-player of the tournament. Top goal ku-5-a-side. Sasuka lapha saye Wales. Landelana amabhasis. Athinga engu-30. Balandelana ama-countries wonke. Sokusiyadlala ka-Emirates tournament. Ngalo uPeter wafaka top goal scorer khona ngale elokuzini but bonke befuka uzomaka yini ngothi umakiwa ayokuchiya la ngespeed vele.
Udube uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe ukuba umqeqeshi ohwathe abadlali ababelodumo bedlalela iqembu leHighlanders.
Gumede waye emajuniors eHighlanders waye wenze abaphezulu kakhulu because remember one day siyadlala ifinal eMaswingo dlale Maswingo United amajuniors under 15 kusadlala owadown ukube samchiya la sinasihamba ekuseni. Wathi abehlohle first goal ugumele sathi athamski esekonale sefikile lamajuniors zedlala khona wakalandela ugumele but kathi uchemele ngabazi ugumele waye wamashu Adam uAdamele 16 15 years ugumele wayesemazi ngchairman.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe ukuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is
silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu njalo ongiqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe waqeqesha abazali abaningi abasabelele umhlaba wonke njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
UAlibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu leHighlanders ngomnyaka ka-1973 uye wasebenzela amaqembu abalisa eleValencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube eleRail Stars kanye lelebulawayo City. Khathesi leqembu lakhe leAlibaba Foundation njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijeniyo ukuze leli qembu liphakame. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo Joseph Njanji.
Kwezaba jazz lo mculi othuthukayo.
Angiboni ithuba mhlonishwa igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sako Sivalo ngaphansi kwenduna uSivalo uMahlangu Godoma. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo-2016 kodwa ngidlala debut lokuqala liphumela phiyana ngo-2018 elesihloko esithi isala kutshelwa. ngizazophinda njalo ngo-2019 ikusasa lempilo. Ngo-2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezazisehlela umfowethu wayelimele. Kusho ukuthi uma esephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umaskandi, yikho sengisala ngingedwa ngapha ebahlangene Super Sound. Okay, iqembu leli bemfisa kakhulu ukuthi likhuphuke, kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basichaze ngendlela. Abanye angeke ngibagcoke bonke, abanye impela hayi bayenza kahle. So-ke sine-album ekhona manje ethi Umlobi Wendulo eyiye sahamba, besacela kakhulu ukuthi abantu besichaze ngoba nje unyaka usuphelile unje. Next year futhi nje maduze sizayethula enye i-album elesihloko esithi Izenzo. So yilokho engikuphethe.
Siyabonga kakhulu ke Jakalekhaya, sikufisela inhlanhla singakagqibi usihlelo lwanamhlanje. Wothi sihlangele besilazo, uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwama-by elections, kodwa abakubandla le-ZANU-PF Party ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo umthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.